Aba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 22 kumabasa 2019. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Lokudama kakhulu ngokulahlekelwa abantu ngengozi elinje. Siyakwazi ukuthi ingozi ezinye lezi zingavikeleka zingazikhona. Impilo yabantu iqakathekile. Abatshayeli bemgwaqweni kufanele balandeleke.
Kulabantu abalitshumi lantathu abafele engozini yomgwaqo ekuseni namhla ngemva kokungqikilana kwekhombi lemota encane yohlobo lwe-Honda Fit duzane le-Headlands.
Sebehlale kubulawayo kulamakhampani akubulawayo amaningi avala. Manje ukuthi avala kuphelelana kulamakhampani amanye aye-headquarters e-Harare lapho kobulawayo ayevala ngapha kobulawayo esalethu se-Harare. Khonokho lawo kuyadingisa ukuthi ingxenye sokungenza abantu bose abakobulawayo kakhulu babe lokuzondla.
Inkampani yeZimbabwe International Trade Fair ithi asosemaphethelweni amalungiselelo ayo ombukiso wokuthengiselana oqalisa kusasa usiyaphela ngomgqibelo. Iningi labantu abathinteka kumbhuqazo weGoground bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele axolise ukuqala iCommission yeNational Peace and Reconciliation Commission ingakagebhi amathambo abalabo ababulawa kulesi sika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Kunabantu abalitshumi lantathu abafele engozini yomgwaqo ekuseni namhla ngemva kokungqikilana kwekhombi lemota encane yohlobo lwe-Honda Fit duzane le-Headlands esigabeni seManicaland. Ikhombi le ibikwa ibithwele abazalwane benkonzo yesipostoli bevela kumbuthano wePhasika. Abalimeleyo bedlula itshumi lasikhombisa njalo bathalele esibhedlela esigoqela esemarondera leseparirenyathwa. Ngokutsho komsakazo we-ZBC, kulamapostoli alitshumi lane atshone kule ingozi yemota njalo kuviki edluleyo ewetha ngemva kokutshayiswa iroli ezimeleyo eceleni komgwaqo. Ingozi yanamhla yenza inani labafele emgwaqweni ngekhefu lePhasika lifika kumatshumi amathathu lanye i-31. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe abangenelisi ukukhuluma ngalingozi ngoba obesemfeni. Umuntu ongameli inkomo we-Studio 7 uxoxe lomeli webulayo East edalile ePhalamende umnumzana Ainos Nyoni, yena olilunga njalo lekomithi ekhangelane lokuhamba kwezimota.
Okokuqala lokudama kakhulu ngokulahlekelwa ngabantu ngengozi elinje. Siyakwazi ukuthi ingozi ezinye lezi zingavikeleka zingazikhona. Impilo yabantu iqakathekile. Abatshayeli bemgwaqweni kufanele balandeleke.
Njengekomiti yedale lePhalamende ekhangelane lokuhamba kwezimota, kuyini elikwenzayo ukwehlisa ingozi zomgwaqo?
Njengelunga le-Committee ye-Transport ina isebenzelana lamaqembu atshiyeneyo transport ikhangela indlela ezinga-introduswa ukuze ama-accidents azimalutshwane emgwaqweni la. Okokuqala, sasike saxoxisana le-Ministry of Transport sasilista ukuthi nga imota lezi ezithwala abantu kube lama-devices okuthiwa ngama-speed limiters ukuze zinga-overspeed emgwaqweni la. Ngoba siyananzelela amabhasi wona la bemjova yabe i-speed limit amabhasi ku-highway la ifanele ingadluli 8 kilometers an hour. Kodwa uyabona ibhasi zijama 120, 140 imjova layo ifanele ihambe nge-speed lesifanele. Sibuye okwesibili, indlela abatshayeli abafundiswa ngayo kukhanye ngani abanye bakhona bathola incwadi zokutshayela ngendlela ezingayisi eruption ekhona ku-BID. Indlela ezinjalo uyabona ukuthi udriver wakhona kathe i-accident esikhuluma ngayo weHonda Fit somchopa engenye omnye wakhona khonapho kaqedisisi le mthetho yomgwaqo ukuthi kufanele umuntu ayenze so ayenze so.
Amapholisa athi ezinye zengozi ezibe khona ngaleli khefu bezibangelwa ngabatshayela abatshayela bengelalo unanzelelo, kanti njalo bakhona abanye abatshayela abadale ingozi babulala abantu babaleka esingathi ngama hit and run. Uthini ngalokho?
Into embi kakhulu leyo. Uyakwazi ukuthi ngesikhathi lesi sekhefu abanye abatshayeli badayela bedakiwe, okuyinto enza ingozi zibe emenge emgwaqeni. Amapholisa ngathi mina kwamanje abala equipment ekwanileyo eyenileyo ukuthi benze ama-breathalyzer test emgwaqeni. So kuqakathekile ukuthi uhulumende akubone ukuthi amapholisa ayathola i-equipment efaneleyo.
Umnumzana Ayinos Nyoni ngumeli weBulawayo isithe edale lePhalamende njalo kukomithi yaleli dale ekhangelane lokuhamba kwezimota. Inkampani yeZimbabwe International Trade Fair ithi asesemaphethelweni amalungiselelo ayo ombukiso wokuthengiselana oqalisa kusasa usiyaphela ngomgqibelo, njalo inani lamankampani azaphatheka likhuphukile lisuka kumakhulu amane lamachumi ayisitshiyagalolunye lanye i-491 lisiya kumakhulu amahlanu lamachumi amathathu lambili i-532 lonyaka. Isiphathamandla salenkampani unkosazana Ruth Ncube ubikwa isithi ngesilinganiso sekhulwini amankampani avela eHarare yiwo athethe indawo eningi e-55%, awokoBulawayo 25%, avela kwamanye amadolobho 15%, njalo awaphandle kwelizwe 5%. Umongameli Yoweri Museveni weUganda ukhangelele ukuvula lumbukiso ngokusemthethweni ngolwesihlanu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association kanye leZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, esingakunanzela yikuthi sinanzelele trade fair ngamathuba esezaba lawo, kukhanya abantu bebebhithizela lamhlanje amakhampani atshiyeneyo ikhanya ifaka abastense ukuthi babukise impahla zabo. Kodwa ke singakutsho yikuthi ungananzela kakuhle okwenzakalayo, sibona ungathi ngezomnotho welizwe kungenzeka ukuthi umnyaka lo engcenye abantu abazenesubana bangathi be-trade fair ngishizakhamizi lapha kungenza linumber zehle ziye phansi, kungase ukuthi abafisi ukuya khona kodwa uhlupho kuyikuthi abantu abalamali. Njalo ungananzelela lama-statistics asitshengisa ukuthi amakhampani amaningi ahambela bana esiyabukisa ngamakhampani azele eHarare. Kusitsho khona kuhlala sikhuluma ukuthi sube silalo kobulawayo ukuthi amakhampani akobulawayo amaningi avala. Manje utavala kuphelelanazi lamakhampani amanye aye headquarters eHarare laphela efule futhi kobulawayo ayevala ngapha kobulawayo esale seseHarare. Khonoko lawo kuyathengisa ukuthi engxenye sokungenza abantu phose abakobulawayo kakhulu babe nokudonda. Usungamangala ukuthi engxenye abantu abaningi abangakunokuvakatshela e-trade ngabantu abavela outside Bulawayo. Kodwa generally sibona ungathi nje abantu babhizi balungiselela ukuthi into zihambe ngendlela yakhona.
Imbukiso enjengale iyake ichiye idolobho lakobulawayo selingcono yini?
Okuyiqiniso yikuthi iyalinceda kancane kubusiness, especially nje abantu bona abamahotela, abantu bamalodge. Isikhathi esiningi ungabhoda isikhathi se-trade fair uzama ukudingisisa uyathola indawo lezi azilani ndawo ziyabe zigcwele. Njalo futhi unganazela futhi kwenza abona abantu esikhuluma ngabo labo bathatha i-advantage yomumu, uzathola ama-rate abayaqanda, uyathola sukelisini zakhona sesabeka. Uze uthole abanye sesiyalo kuyahlala emahoteleni sebesezindlini zabantu, umuntu afika akhulume lo muntu wendlu ukuthi hayi ngicela ukuthi nxa ulama-stay bedroom lale endlini yakho ngikubhadale ngenxa yokuthi ama-rate angale mahoteli balodini abengavumi. So ke okuyiqiniseka ukuthi hayi i-business yena izazama ukuthi iphike labantu bama-restaurant labokudliwa khona. Sibona ungathi abantu abaningi kuzabancetha kwaleviki. Usithi ukuthi o-business mina abahlakaniphileyo sokufanele babone ukuthi bayazama sibile ukuthi bazama ukuthi into zihlale zikhona. Kodwa sibile lowo empahla ezithengwa isikhathi esiningi kukalutshwane ukuthi ubone kuphika kuhle. ekudleni yesiyahamba emahoteleni kuyahamba
ngezinye indlela lokuthi kuthuthukisa amabhizinisi akobulawo nalawo amalutshana khona kugcina kungaphumeleli.
Yes, ungananzela ukuthi njengoba ngisithi wendivela amabhizinisi akobulawo nalawo amalutshana khona afike khona ngazo athole ukuthi lezi ndaba abazivukisa laphana ezinye vele yabe zisuka zigadele lezi ezivela out abathi basebefuna ukuthatha ama-orders abo sebethatha futhi kwanala amakhampani avela ngaphandle. Yikho kujala ukuhlupha ngoba nxa uvele kuyo ukuthi imali yakho iphansi le marketing yakho iphansi abantu abathenga impahla zakho baphansi athole ukuthi lo shoze impahla zakho abantu abaningi abazibuki kakhulu sebeyathenga kule impahla ezizela phandle. Kodwa ngamalutshwana nje singatsho ukuthi hayi bakhona la abazadobhadobha ngasenesisikhathi.
Lo mnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla sebulawayo Progressive Residents Association kanye leZimbabwe Congress of Trade Unions sixoxela ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Inhlanganiso eziphathisa abantu abawelwa ingozi yezulu lesiphepho elecyclone Idai eManicaland zithi ziyaqhubeka ngemizamo yazo yokunceda laba bantu njalo zithi iningi selilutholile usizo. Lanxa kunjalo zithi kusakuningi okumele kwenziwe ukuze abantu laba baphathiswe babuye bazimele njalo ngezabo. Iningi labantu laba lakhukhulelwa imizi lalahlekelwa impahla yonke. Sixoxele umqondisi we-Methodist Development and Relief Agency umnumzana Clever Thabaziba wachasisa okuningi ngalolu daba.
Hayi, lezi nsuku kukhanya ngathi soku right. Abantu sebethula ukudla, impahla lokhunye. Ama-roads sebevulile amanye ukuthi abantu bakwanise ukuhambisa ukudla.
Lukhona uncedo eliluphayo yini oluqondane lokwenqabela imikhuhlane engaqhamuka nje efana lecholera, omalaria leminye?
Ye, akhona amanye ama organizations bayenza konoko njengaba doctors without borders bakhona khona ngale yibo ababona ngendaba ze health.
Lapho selihambe khona singathi bayakuthola mpela ukudla abantu bayaluthola lonke uncedo abaludingayo.
Ye, abanengi sebethola uncedo.
Inxali khuluma labo bathini kukhona okunye abasilela ngakho?
Okune obakufunayo ikudla ngempahla.
Bese sike sezwa uhulumende sithi yena kwezinye indawo abantu bazahle besuswe khonapho bedingelwe ezinye indawo zokwakha kakutsha. Kuyini selikubonile? Kuyenzakala yini lokho? Kumbe abantu bayabiselwa lapho ekade behleli khona?
Hawu, ukuthi babisele abantu izinye indawo kazisahlaleki, kugcwele amathe. So indaba leyo ukuthi uhulumende ibadingele okunye yenye indawo yokuthi bahlale kungaba ngcono.
Ukuvuselela i-infrastructure esingathi okuchabaleleyo, ukuvuselelwa kwezitolo, kwezikolo, amakliniki, izibhedlela, kuyakhanya kuyenzakala liyakubona?
Kuyenzeka ngoba ama organizations, ama NGOs amaningi bakhangela khonoko, especially kuma-school.
Mazi bani ongathanda ukuwatshiyela nje uZulu weZimbabwe?
Hayi, ngithanda ukubonga abantu beZimbabwe. Sabambana sibili ukuthi sincedise. Ngithanda ukuthi ngibonge even ama-NGOs labo abasebenza eChipinge leChimanimani. Kuyenziwa umsebenzi omkhulu kakhulu ukuncedisa labo abawelwa ngengozi ye-cyclone Idai.
Lo ngumnumzana Clever Thabaziba, umqondisi wenhlanganiso ye-Methodist Development and Relief Agency. We'll be right back. ku Live Talk namhlanje sihlaziya umumo okhona elizweni kwezombusazwe la kwezomnotho. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650180 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani lasebefele ekudubukeni kwamabhomba abethiwe emzimbeni yamalucacha azinikela ukufa labantu abaningi kwele Sri Lanka selingamakhulu phose amathathu 290 kwalimala kakubi abangamakhulu amahlanu. Amabhomba la adubuke ezinkonzweni kanye lemaweteleni edolobheni leColombo endaweni eziyisithupha, kodwa akulaqembu elithela phuma igcekeni ukuthi yilo elenzwe lokho. Obekuqondiswe kuzethekeli ngalesi sikhathi sekhefu lephasika ikakhulu amakholwa esiKristu. Idolobho lePorak kwelePhilippines lihlaselwe ingozi yokuzamazama komhlaba namhlanje ekuseni. Batshona abantu abambalwa, abanye bagqitshelwa ngokudilika kwezakhiwo. Isilindo sendizamtshina eseClark International Airport esedolobheni lelo sibikwa sihle savalwa. Abamakampani abomakhalekhukhwini esigabeni sangezansi kwezekazi le-Afrika iSADAG bathi kuqakathekile ukuthi babe lenhlelo zokulondoloza impilakahle yezisebenzi, kungakho behlangana minyaka yonke ngalesi sikhathi sePhasika selokho yasungulwayo lemidlalo yomnyaka ka-2013. Besiba lemincintiswano yeSADAG Intermobile Games ngenjongo yokuqinisa imizimba. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Owalonyaka umncintiswano owenzelwe eReserve Bank Sports Club eMeboreni eHarare ubukhokhelwa ngabenkampani kamakhalekhukhwini eye-Econet Wireless phansi kohlangothi lwayo olwe-Vitalize Wellness. Ubuye hlukaniswe waba yimihlobo emithathu yemidlalo ebalisa inguqu, ibhola labesifazane lokuqaga, inetball kanye lebasketball. Umqondisi weTelecel Zimbabwe uMnumzana Nkosana Dube ulandisa ngale midlalo yokuqinisa umzimba.
Uthole ithuba lokuhlangana outside the work environment to get to know each other better. The cohesion and sense of belonging.
Uthungamirai Matongo ngomunye wabasakhulayo ophatheke emdlalweni wenguqu ekuqembu lenkampani yeNetone. Yena ulandisa ngokuqakatheka kwale midlalo kibo njengezisebenzi.
Isifiso sakathekile sibili ngoba nxa likhangela ukudla esikudlayo sizini ufuna ukuthi umuntu abezinake yena in terms of ama-exercise. Isikhathi esiningi umuntu kuyafuze abegijimegijimegijimenze ukuthi ahlale njani ahlale.
Kwasekelwa ngomunye njalo wabadlali abekade bephatheka kule midlalo eyenzelwe kuleli uBhekisipho Mbambo. Yena usebenza kunkampani ye-Econet yona ebephatheka layo kule midlalo ye-Intermobile Games kuleli.
Kuqakathekile especially ezisebenzini ukuthi bengajoni ingqondo zabo zisemsebenzini isikhathi zonke. Kuyenza ukuthi bejabule benza nikho singabi lamasports kuphela. Kuyenza ingqondo layo ivuleke ngezinye izinto ezingasomsebenzi. Lobudlelwano obunye sometimes obebusiness.
Isiphathamandla se-TNM Malawi uMnumzana Sebastian Nkosi uthi sekulomahluko selokhu balusungulayo uhlelo oluqinisa umzimba.
When we realized that we were focusing very much just on profits and profitability and
sathi ngokunanzelela ukuba kampani eyayiqakathekisa ukuthola inzuzo ethe xaxa, sakubona kufanele siziqakathekise lazo izisebenzi eziyizo ezenza yenziwe leyo nzuzo. Sakubona kuqakathekile kakhulu ukuthi sinakekele izisebenzi hathi ngokubatholisa iholo elithe xaxa kuphela, kodwa nakwisigaba sezokudla kanye lesokuqinisa imizimba yabo. Yikho kwaba yisisusa salelu hlelo.
That's what started this.
Uqhubeke ethi sekulomahluko okundlela izisebenzi ezisebenza ngayo uNkosi selokhu balusungulayo lolu hlelo nyakenye. Le midlalo iqhutshwa kulandelwa isinqumo esathathwa ngomnyaka ka-2009 lapho kwavunyelwana khona ukuba abamakampani abomakhalekhukhwini lezencingo zokukhulumisana ezwekazi le-Afrika bamanyane ukuqhuba imidlalo njengendlela yokusungula ubudlelwano obuhle phakathi kwezisebenzi zawo kanye lokusungula inhlelo ezisekelayo lokho ziqondiswe kuzisebenzi ukulondoloza impilakahle yabo kwezokuqinisa imizimba. Kungakho abamazwe angezansi lezwekazi le-Afrika ephatheke kule imidlalo ikakhulu abasemhlubulweni owe-SADC aphatheke kule midlalo agoqela eleMalawi leNamibia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Iningi labantu abathinteka kumbhuqazwe we-Gugurawund lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele axolise kuqala. I-Commission ye-National Peace and Reconciliation Commission kungakagejwa amathambo ababulawa kulesi sehlakalo. I-Commission le ikhangelelwe ukuthi izaqala ukwenza umsebenzi esiphepha itsholotsho esabeleni seMathebeleni North kusukela ngoMgqibelo. Ake sizwe uGibbs Dube weStudio 7 exoxa ngodaba lolu labalandeli bomsakazo weStudio 7 kanye lomsekeli webandla leZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma.
Kulabantu bethu abaningi abagcitshelwayo kuma-graves labantu ngama-mass graves bekhalele ukuthi ngabe uhulumende uyayenza ukuthi kuzavumakala ukona abantu laba bakhitshwe wezelona iy'hlobo zabo noma sho ngamathambo bengcwabe amathambo abo ngendlela eyosiko lethu epheleleyo ukwenzela ukuthi labo imoya yabo ibhonde lalabo abahambayo imoya yabo ilale ngoxolo. Pho-ke ngibona ngathi njengoba nangu uhulumende lo omutsha i-dispensation isikwenzile lokho ubona ngathi yinto enhle kakhulu okumele ukuthi ngabe sonke sifake amakhanda ukubana siyibumbe siyakhe kuhle iphelele ibe yinto ezagcwalisisa izifiso esazivele silazo njengabantu abalahlekelwayo.
Sesilomlaleli silobaba-ke uMdolomba.
Hawu ndabona kungambona kungcono ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwemihlokomo yomibizi amandebele namashona ngokunganzela ukuthi esikhathini esiningi kunokukhombana ngemini thina sinze sibakane kodwa lokukhombana ngemini lokungazwani phakathi kwamandebele namashona ungashoni benshi okumele zivakaleliswe kungabe ngahlala phansi kwabakhulumisane abantu baxolise labo kumele baxolise kuzasinceda ukuthi lathi sihlale ngokuthula elizweni.
Kodwa vele esintwini amathambo omuntu agejwa nje kumbe kuhamba njani?
Alinzima leyo hayiasikazesikuvelokhu.
Sithathe ke ubaba uBatswayi. Batswayi kunjani baba?
Nikhona linjani lani ngoBatswayi. Uqale ngakutsho ukuthi indaba leyi abantu bangayithathi kancane ngoba ayisiyo ntombi imuvi yabukelwa ngabantu yinto eyenzakalayo abantu bebulawa. Thina sakubona konke lokhu abantu abakuzwayo ningafele kuzwa kuma-WhatsApp langathingathi nasasikukhangele njalo kusenzakala ebantwini. Esingakutsho ukuthi njengoba i-NPRC leyi kuthiwa siza kuya buzisisa isifiso sami beke ukuthi kabahambe ezigabeni abahambe kibonkayi abahambe kibolupane kibotsholotsho kibobhalakhwe kibokhezi ngapha ezindaweni lapho into le yenzakala khona kungahanjwa emaweteleni akuhanjwe ezihlahleni emaguswini khona ngale bayekuzwa into eyenzakalayo abantu abayibo abayibonayo babatshele ukuthi kwenzakalani ukuze inhliziyo zabo zibhodle.
Sithathe-ke ureverend Edson Dube.
Uyabona Mthembu, ngitsho esintwini ngesikhathi singakuthatha kakhulu abantu babevale ngokuthi Yesu Kristu Yesu Kristu. Asibuyelele esintwini baba Mthembu, isikhumba somuntu asichaywa elangeni. Kuningi kakhulu esekuphambanisekile ngoba umuntu yena ngokwakhe udalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu kodwa ngesizathu sona leso sokuthi amathambo abo alokhu esegcekeni kuze kufike yonke leminyaka esiphila kiyo kuyophela sekusibangele inzondo enkulu evela kumlimi. Ulaka lukamlimi seluhlala luphezulu kwethu kokuphela ngokwehluleka ukuthi nje silungisane thina sodwa sihlale phansi sixolisane siqhubekele phambili ngobuntu bethu. Khona lokhu nje kodwa yikho kungani kuyasithika angazi ukuthi khona kathi kusuka kuthini.
Labo ngabalandeli bomsakazo weStudio 7 kanye lomsekeli webandla lezanu PF bebexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini wobe Facebook ukukhasi le VOA Indebele. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumelo yemidlalo yesigaba seCastle Premier Soccer League edlalelwe yona edlalwe namhlanje emini.
Amaqembu omdlalo wenguqu amakhulu elizweni laseZimbabwe athile Highlanders lile Dynamo saqhubekela phambili eqhuba nzima emidlalweni yalonyaka yesigaba saphezulu seCastle Premier Soccer League. Iqembu leHighlanders linqotshwe nge-1 kanyanga le-triangle emdlalweni oqhutshelwe enkundleni Papa Fields okuyimpumela yotsho ukuba abafana bebhoso balemiklomelo emibili kuphela ngemva kokudlala imidlalo yemine. Ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo, umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uphinde njalo wakhala ngokungalungiseleli kuhle kwabo imidlalo yalonyaka.
Into esegcekeni kubana namhlanje libengasolanga lethu siyenze konke okukhangelelweyo emdlalweni wenguqu kodwa sehluleka sathola la mathuba kubana sihlohle angafika mathathu mbamane sehluleka kubana sihlohle kodwa sizokumqoka yikubana siqhubekele phambili silungiselela njalo into engibona ngani iyasikhathaza yikubana isikhathi esasidlalisayo nge-preseason sokukhanya bafanele ukuthi hayi thina asikaqini.
Nakwelinye icele umqeqeshi weqembu le-Triangle uTaurai Mangwiro uthi banqobe ngoba bengazange belesabe ngitsho la kancane iqembu le-Highlanders.
Into engibona ngazani yenze sanqoba namhlanje kubana namhlanje sikhiphe ibhathi elenhlonipho kwa-Highlanders sathi angcono namhla sifike sinqikelana labo lokhu wasisebenzela senelisa ukuhlohla ngemva kokuhlohla njalo sive zimvimbi savala kakhulu noma i-Highlanders kade biya kithi umdlalo kunzima kodwa sisebenze gadala la kubana i-Highlanders ingasihlohli.
Emdlalweni odlalelwe esigodlweni enkundleni iRuvaro iqembu leDynamo lalo linqotshwe nge-1 kanyala iqembu leHerentals okuyimpumela yotsho ukuba leli qembu lemiklomelo emithathu kwimidlalo yemine eseliyidlale lonyaka. Komunye umdlalo odlalwe namhla iqembu leManyika Diamonds litshayele Mushawani Stars nge-1 kanyala emdlalweni wamaqembu angene lonyaka kwisigaba saphezulu. Kusenjalo iqembu eliphakamise isicoco nyakenye le-FC Platinum lindize lahlala phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokunqoba elikwenzeyile wange ngomgqibelo nge-2 kanya. Iqembu le-Platinum lilemiklomelo eli-10 ngemva kwemidlalo emine. Iqembu lewange lele-Chicken Inn abengene kumidlalo yeviki lesine kuyowodwa abenqobe kuyo yonke imidlalo emithathu ebisidlalwe phambilini kwe-KF lephasika. Kodwa lesi simo siguqukile ngemva kokuba iqembu le-Chicken Inn lalo linqotshwe nge-1 kanyanga lenkezi Platinum Stars ngolwesihlanu. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kulabantu abalitshumi lantathu abafele engozini yomgwaqo ekuseni namhla ngemva kokungqikilana kwekhombi lemota encane yohlobo lwe-Honda Fit duzane le-Headlands. Inkampani yeZimbabwe International Trade Fair isasemaphethelweni amalungiselelo ayo ombukiso wokuthengiselana oqalisa kusasa usiyaphela ngomgqibelo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.